Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amavuko mthoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto ekuseni mhlaka 26 ngolwezi 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Akanti imagine any situation lapho kungathiwa khona into enzakeleyo. Is lawful, is emthethweni. It's very difficult to imagine any kind of legal reasoning that will arrive at a conclusion eyokuthi lokhu emthethweni.
Amagqwetha alwela amalungelo oluntu asola isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho yinto esemthethweni.
Any president noma esikhethwe ngabantu makuwukuthi amabutho ayazi ukuthi wona ayakwanisa ukuthi aphombe ukutshintsha leyo government just like that, then kusho ukuthi the problem enkulu kakhulu.
Lanxa uZulu ethakazelela ukususwa kukaMgabe embusweni ngamasotsha, abanye bathi kuyethusa lokhu ngoba elakho ukususa uhulumende oyabe ekhethwe ngabantu kwelakusasa. Kwezemidlalo, isililo kwelikamthwakazi ngemva kokugunyulwa kwamaqembu amathathu aqhamuka kulesi sigaba kuPremier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amavuko njalo mthakazi omuhle. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu sesole kakhulu isinqumo esethulwe ngumthethwandaba we-High Court esokuthi ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho yinto esemthethweni. Isinqumo lesi sethulwe lidale ngolwesihlanu. Sixhume igqwetha uMnumzana Kucacaphulu.
Njengegqwetha, in my mind, I can't imagine any situation lapho kungathiwa khona into enzakeleyo. Is lawful, is emthethweni. It's very difficult to imagine any kind of legal reasoning that will arrive at a conclusion eyokuthi lokhu emthethweni. I find that difficult and I would criticize that judgment and come to the conclusion that the judgment is wrong. But of course, I would have to read it fair. But I know the Constitution and I know what happened and I find it difficult to arrive at that conclusion. What we can say, though, is that at the end of the day, this is the amandla, amabutho asebenzise amandla ukubana bakhiphe umbuso kaMgaba, bafake omunye umbuso omutsha.
Khona ukuthi amasotsha ebopha abantu kukhona yini emthethweni njengoba siyabona ukubana bagcine bebavalela badlulisa i-48 hours ekhulunywa ngumthetho ukuthi umuntu kumele avalelwe isikhathi esinjalo.
Konke khonakala okwenzakeleyo, izinto eziningi ezenzakeleyo. Mina ngithi kubalaleli, umthetho wonke elizwe lusaspendiwe ngesikhathi kusenzakala zonke lezi zinto. Akusebenzanga umthetho, usebenze amandla. So it's very difficult to find one thing that was done kulandelwa umthetho. Kodwa phela kuyenzakala lokhu, bakhona abanye bayakujustify ukuthi look, it's a revolution. Besisenza lokhu sizama ukuachieve ABCD, ngabona zebesithi. Ngakufanisela Gandhi ngithi ungawa ungathi ngesikhathi kulwelwa uliwa umbuso wenkululeko. Amasotsha lawa esiyegangeni ama-nationalists, what they were doing was outside the law, but they were arguing ukuthi it's justified because they are fighting an unjust legal system yamakhiwa eyayicindezela abantu. So in this case, omnankagwa laba nabanye abezanupf abangaphansi kamnankagwa, this is the same argument that they are bringing, but they are bringing it ngoba umbuso kaMgabe lawo phela was a democratic society. So people must accept ukuthi into eyenzakeleyo ayenzakalanga phakathi ilandela umthetho. And akuncedi ukuthi wanizama uku-analyze ama-actions wabo onke, uzama ukudinga ukuthi asemthethweni yini, ngoba umthetho was suspended for that time.
Manje wena ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe?
Okumele kwenziwe lapha Gandhi nxa sekunje yikubana kunzima ukuthi sisuka from i-situation efana nale lapho esilahle khona umthetho, sajwamula lokhu esibuke ukujwamula, bese sithi thina kusasa asekuqeleni hle singene kuma-elections. You can't move from military intervention to elections in a space of 2 months. Thina njenge-PDP sasivele sakukhangela lapho ngaphambilini, kungakenzakali. Last year But thina okuzakwenzakala ukuthi amasosha azahlithula umbuso ithenda ibidi wakukhuluma lo sisikhangele ukuthi i-economy vele yayizi-pointed towards that i-behaviour kapresident yayizi-pointed towards that nezinto eziningi abantu ino zingaselazimali kungaselani ilizwe lingazasebenzi but thina kuzamele kwenziwe i-national transitional authority NTA to ensure ukuthi kulungiswe i-groundwork ukuthi siye kuma-elections a-free and fair and give abantu confidence ukuthi ama-elections lawo azaba-free and fair. Kathesi njengoba kube namasosha athethe over, you need a group of people who can be trusted by the country who will ensure ukuthi they sanitize this thing. Sibe nama-guarantees ukuthi amasosha asoze athathe over futhi singaba nama-elections. Sibe nama-guarantees yokuthi i-VEC asoze isirige. That was they've had sufficient time ukuthi bayazi ukuthi benziwa. But at the same time, abantu kathesi bakhuluma nje balayinile ema-bank bafuna izimali. We need to take interim measures to build this economy.
Umnumzana kucacaphulo ligqwetha ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube yena uthi yinto eqakathekileyo ukuthi umthetho ulandelwe ngendlela njalo uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaze ahlasela abantu abangavumelani laye ikakhulu abecele le-G40 ebelilwisana laye lingakaxotshwa leli cele.
Nxa singaphuma kule episode esikiyo kathesi kuyafanele ukuthi laba abombuso wakathesi benelise ukuthi bakuhlukanise ukuthi laba abaphethe ezomthetho bayenelise ukujaja baphethise abantu amacala kungakhangelekile ukuthi mhlawumbe laba abanye noma be-G40 noma laba babesekelana lo mgaqo. Kubona ngathi kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi abame batshengisele ukuthi i-direction eyiyo efanele ukuthi iqondiswe yiphi. I-judiciary yi-department eqakathekile kakhulu njalo i-judiciary ayifanelanga ukuthi ibe le-partisan. Ingabe ibe le-partisan sesilo hlupho siyabe sibuyela njalo kulolwane unyawo esivela kiyo. Kukanti kathesi sifuna ukubona sakhekala kusuka emthethweni kuze kuyefika kuma-high court sibone ukuthi balendlela elotshintsho engelakho ukuthi sekulengalo noma imino yama-fingerprints alaba abagqugquzela ngenxa yombuso abayibo ababusayo kathesi. So sikhangele ukuthi lokho kwenzakala kufanele ukuthi kuphele ngoba nxa kungaphelanga kuzaqhubekela phambili ene kuzabe kusenza ukuthi abantu beZimbabwe siloko sihlala sizibuza imibuzo eminingi engapheliyo. Kanti kufanele ukuthi abantu beZimbabwe singasazibuzi imibuzo eminingi engapheliyo kufanele senelise ukuthi sihlale phansi sizinze sibekwazi ukuthi kathesi sesinelizwe lethu beke okweqiniso benza umsebenzi wabo ngaleso sikhathi ukuthi babuyise lelizwe ebantwini and akube lelizwe elisebantwini okweqiniso.
Ukuze yena uMnangagwa abe ngumongameli wakhe wonke umuntu weZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ungubani lokuthi ngowaliphi ibandla kuyini kahle kahle amela kwenze.
Babunkomo ubuze umbuzo oqakathekile kakhulu. Into esibona kathesi eluhlupho olukhulu eZimbabwe yokuhlukana kwabantu ngokuhlanga. Ukuhlukana kwabantu ngesikhathi ngesikhiwo ababiza bathi i-tribe ama-tribal line. Kubala ukuthi uMnangagwa akubone njalo adingide kakhulu ahlale phansi akucungule kuhle ukuthi umngwele lo phakathi kokuthi kulamaNdebele kulabantu besifoneni into leyo kuthi ayisebenze ngokukhalipha. Kodwa nxa engazange wayisebenza ngokukhalipha engazange wayihlalela phansi wayisada kuhle ukuthi kwakonakala ngaphi njalo kulungiswa ngaphi ayisiyo nto izaqhubekela phambili ibhebhedeka. Abantu basesiNdebeleni bayajabula kakhulu ukuthi nxa bengabona besiba lama-civil servants asebenza lelisa ukuthi akhulume isiNdebele noma kuwukuthi umuntu uvele esishoneni akabuye emaNdebeleni ezoseva abantu besiNdebeleni ekhuluma isiNdebele noma isikhalanga indima ezitholakala kuleyo ndawo. Kodwa kuba yinto ehluphayo kakhulu ukuthi nxa ungathola kuwukuthi uhulumende uyabe evumela njalo ukuthi uyethola kusasela ababalisi abafundisa abantwana o-grade 1 abakhuluma isishona kuphela abangayenelisiyo ukuthi bakhulume isiNdebele noma isikhalanga njalo ngokufanayo ukuthi umuntu wesikhalangeni laye noma umuntu wesiNdebeleni ngibone ngathi angeke ukuze kulunge ukuthi laye akahambe efundise emashonaland ayefike emashonaland akhulume isiNdebele kuphela lesikhalanga khona ngalo engayenelisi ukukhuluma isishona. So ngibone ngathi le nto le ayikhangele ukuthi akekho umuntu ongcono kulo munye umuntu singabantwana beZimbabwe sonkeni yena uselamandla kathesi ukuthi akubone ukuthi le nto le uyayi-ayina out uyayiqondisa yonke ayenze ibe yinto eyiqondileyo engilankethe abethani.
Kungadingakala yini ukuthi aqhube umkhankaso sompela okuhlanganisa ilizwe okuhlanganisa abantu beZimbabwe mhlawumbe esebenzelana labahlabeleli ekhuthaze ukumanyana phakathi kwabantu.
Babunkomo ngizathi ngike ngithi phecwe kancane ngithi sakhangela ilizwe elifana leSouth Africa. Ilizwe elifana leSouth Africa bathi bephuma embusweni wabahlundezeli amabhunu besiza ukuzothatha umbuso umuntu ofana loMandela. Bayinikeza abantu bathi asikele sihlaleni phansi sizwisise sibe le-Truth Commission. I-Truth Commission lala izabe izakhangela le-reconciliation yiyo eyabe izakuqondisa kuhle. Njalo kunjalo iyabe ingafanelanga ukuthi yenze izinto kulabanye bepolitiki mhlawumbe abafuna ukuthi bayiphushe ukuthi ayenze. Bathi babanikeze labo bantu umlando ukuthi baqondise lokho yiyo okuzakwenza ukuthi mhlawumbe abantu beZimbabwe njalo bebahlangane. Njalo inhlelo ezenziwa nje eZimbabwe akube mgceke ukuthi inhlelo zonke ezenziwayo kuyabandakanyeka yonke inhlobo noma umuntu akabe ukuthi noma uthatha isicoco noma uba phambili ngendlela yokuthi i-credibility yake iminjani. Kodwa akufanelanga lokho ekade kwenzakala ukuthi sibone ukuqhubekela phambili ukuthi nxa uzodinga umsebenzi sokuthi ukhulume lebithize noma ukhangela isibongo sakho udinga ngokubani. Izinto ezincane ezinjalo noma izinto ezinkulu ezinjalo yizo ezenze ukuthi iZimbabwe idabukale phakathi gcine sibona ukuthi balabantu abangasela ndaba ukuthi noma into mayisenzakala emashonaland bathi hayi ngokwathi emashonaland, nxa kusenzakala emathebeleni bathi hayi ngokwathi emathebeleni. Sifuna lokela kuphele lokuyana and kufanele ukuthi nxa bengathatha even abantu abamusicians. Abamusicians ngabantu abadlala indima enkulu kakhulu esizweni sakithi and nxa bengathatha bebasebenzise bona labo bantu kuma-gatherings bebahlanganise babone ukuthi kube ngama-sponsored government into esponsor ngohulumende under ama-cultural development project. Ngibona ingathi kungenza abantu basondelane kakhulu eduzane njalo kungaba le-light enhle kungadlala indima enhle kakhulu ukuthi ukubambanisa abantu bakithi ukuthi sazane ukuthi simunye. Ukuthi kwenzakala lokho ngisaselethemba elikhulu ukuthi possible ukuthi kwenzakala. Siyakhangela eRwanda laphana nangani uPaul Kagame angithi ukuthi ubaba uMnangagwa akabuse njengoPaul Kagame. Kodwa uPaul Kagame wafika laphana kwakulohlupho olukhulu kakhulu laphana eRwanda olomatuzi labahudi abantu ababekulalana bengazwani ngisho lakancane. Kodwa ngikhuluma namhlanje njengoba ngikhuluma amatutsi aselobola amahudi amahudi aselobola amatutsi wakwenza uPaul Kagame ukuthi lokana kube yinto engumlando njalo azimisela ngayo kungakho wanqoba. Yikho lami ngithi uhulumende wethu omutsha babuMnangagwa besicela ukuthi lathi asinqobe kulento enketabethabele esinayo ukuthi akulamhlola akulamndebele eZimbabwe. Singabantwana beZimbabwe sonke sicela ukuthi asibuze ngokufanayo izinto zonke ezenzakala eZimbabwe asizishelwe ngokufanayo okuzakwenza ukuthi kungabe nama-clash noma ukuthi ngumtonga noma uvela ngaphi akube yizinto ezilinganayo kuwo bonke abantu beZimbabwe.
UMnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilithani. Obe ngumphathi ntambo ezemali uMnumzana Ignatius Chombo yena obotshwe libutho ekugenqulweni kukahulumende kaMnumzana Robert Mugabe uzamiswa okwesibili emthethwandaba kusasa. Umahluli ehluza isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Umkhokheli wabasakhulayo kuZanu PF uKuzai Chipanga laye uza kuma emthethwandaba ngesizathu esifanayo. UChombo wetheswa icala lobuhuquluzi kuthi uChipanga wetheswa amacala agoqela elokwethula amazwi angamanga. Ababili laba bebesedale likamantshi izolo. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Umtshutshisi uMnumzana Edmond Nyazamba walile ukuthi icala likaChombo lithoniswe emsitha esithi kuzamele lithoniswe emphakathini njengamanye nje amacala. UChombo bebotshwe amaketane enyawo uthi wathunjwa emzini wakhe ngamasotsha amvala ubuso ngamasaka amusa endaweni angayaziyo anduba akhululwe ngemva kwamalanga edlule iviki wasesiwa ezandleni zamapolisa. UChombo ucatshangelwa ukuthi lilunga lexuku leZANU PF elithiwa i-G40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe owayengukamongameli welizwe wetheswa amacala ambalwa agoqela ongethembeki i-corruption lawo busela bokufihla iqiniso i-fraud ngesilungu. Ngasikhathi sinye uChombo esemthethwandaba umgcinisihlalo wohlangothi lwabontanga bebandla leZANU PF uMnumzana Kuzai Chipanga laye ocatshangelwa ukuthi ukucele le-G40 ubesemthethwandaba ngemva kokuthunjwa laye ngamasotsha. Ababili laba bazabuyela njalo ngomvulo kuze umthetho ndaba kuzo ukuthi bazaphiwa na imvumo yokuhlawula imali yesibambiso sebail. Kodwa igqwetha labo uSikhwica Mfundo lavuma Maduku uthi umthetho ndaba kumele ukhulule ababili laba ngoba sebegcinwe okungasekho emthethweni njengoba sebedlulise amalanga amabili bevalelwe. UMaduku okhokhela ibandla eliphikisayo ele-NCA utshele Studio 7 ukuthi udaliswa isinqumo esithethwe umthetho ndaba esithi sikhomba sobala ukuthi akula uthe waguquka kwezombusazwe lanxa sekulohulumende omutsha. Abakhulumisane lalo msakazo okubalisa uChelisani Ntungagwa waseHarare batshengise ukusijabulela lesi sinqumo esithethwe ngabomantshi bedale lemagistrate kundaba ezibalisa olukaJombo loChipanga. UMnumzana Chipanga yena esetheswa umlando weyisa umkhokheli wababukutho uGeneral Constantino Chiwenga kanye lebutho lonke jikelele ngemva kokwethula imbiko eyayisithi yena nabanye bakhe bazazivikela kunye nomongameli Mugabe nxa amasotsha engafuni ukubalwisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abukholo lesiKristu abavunula kakhulu ezimhlophe abaziwa ngokuthi ngamapostoli bebengekho kumbe nxa bebekhona kabazivezanga emcimbini wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa eNational Sports Stadium ngolwesihlanu. Kubika uBathabile Masuku.
Amapostori aziwa ngokusekela ibandla lezanu PF kodwa emhlukulweni wemuli yobe ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe bake baba lombuthano othiwa yiSuper Sunday Rally kumaviki amane adlulileyo belonkosikazi kamongameli Mugabe. Unkosikazi Grace Mugabe wathatha leli xesha ukugcona osengumongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa esithi ufuna ukuhluthunela umkakhe intambo zombuso. Ngesikhathi kugcotshwa umongameli welizwe Emmerson Mnangagwa abengekho amalunga aleli bandla. I-Studio 7 ixhumane lo-Archbishop Johannes Ndanga ongumongameli we-Apostolic Council of Churches of Zimbabwe othe yena la mapostori bebenxusiwe kulo mcimbi njalo bebekhona. Kodwa uthi bebengalungiselwanga indawo yokuhlala njengokuvame ukwenziwa.
Abebandla lepostori bebekhona emcimbini wokugcoba uPresident Mnangagwa kodwa abantu bebenxuswe ngesikhathi esifitshane. Amapostoli lamaziyoni bebengalungiselwanga indawo yokuhlala njengokujayele ukwenziwa. Amapostoli awalasizathu sokuyekela ukuya emcimbini lo ngoba kuyinto akade ikhangelelwe nguZulu wonke.
Evumelana lo Archbishop Ntanga uBishop Runyararo Khunzekwe Guta uthe amapostori abekhona kodwa bebengambathanga izembatho zabo ezimhlophe njalo bebengalungiselwanga indawo yokuhlala. Reverend Hussein Sibanda ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance uthe kusobala ukuthi ibandla lamapostori lizihlanganise kakhulu kwezombusazo lokulwisana okwakukhona phakathi kwebandla leZANU PF.
Ungabi khona kwamapostori lamaziyoni ekugcotshweni kuka president omutsha Mnangagwa bona ngani kwenziwa ukuthi la mabandla ayesengenele phakathi kokulisana kwakukhona ukuthi ukulisana lokhana bona bengamachurchi basebekungenele ikho sananzelela ukuthi bahlanganisa abantu abaningi kwasetshenziswa inkonzo yabo ukuthi kuthethiswe abanye abantu asebeyibo asebengena embusweni kathesi mbona ngani babe madolonzima ngenxa yakhonokho.
Isikhulumi sebandla le-National People's Party uMnumzana Methuseli Moyo uthi amapostori abethanda kakhulu ukusekela izinto zezanu PF ikakhulu lapho okulomnumzana Xavier Kasukwere lonkosikazi Grace Mugabe abalexuku elaziwa ukuthi yi-G40. Emhlanganweni wabo wokugcina amalunga ezanu PF ayegqoke izembatho zesipostori njalo babesekela umkhankaso wokuthi unkosikazi Grace Mugabe abe ngumsekeli kamongameli welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguBathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwelengilandi sezamukele ngembono etshiyeneyo umongameli weZimbabwe omutsha uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisa Spanda.
Abanengi bathi umongameli welizwe omutsha uEmerson Mnangagwa kumele anikezwe ithuba lokuthi aphathe ilizwe kuloba nje cacangwela ukuthi lesandla sokubulala abantu ngesikhathi sekugrawundi lapho kwabulawa abantu abaningi kakhulu ababesekela ibandla lezaphu emathweleni le Midlands. Ugogo Masiziba ungomunye owamukela ungena kukaMnangagwa esikhundleni.
Mina sengile 20 years ngihlala lapha e-UK. And kungijabulise kakhulu ukuthi ngizumongamele ekhuluma ngokuthi ilizwe kumele lilungiswe kuncengwe la makhiwa sincedisane ukuvusa iZimbabwe. Kungithabise kakhulu lokhu ngoba sathi sisiza la sasingazange sizohlala la. Sasizozama ukuthi siphile. Xa ilizwe lilunga njengokukhuluma kwakhe, hayi mina nabami siyabuyela sibile ekhaya.
Umnumzana Chris Gama uthi uyakwamukela ukutshintshwa kukamongameli kodwa yena cha ngeke abuyele ekhaya ngoba Mnangagwa uhlezi ephakathi kwalo hulumende obulele iZimbabwe kusukela sithola uzibuse.
Siyakujabulela siyakuthokozelela lokho okwenzakala elizweni lethu laseZimbabwe kodwa hayi mina angeke ngibophe ezami lubhekisa amabombo amanje ngoba lubaba ongenileyo sonke siyamazi ukuthi ungomunye wabo laba ababuse iminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa zonke izinto ezimbi ezenziweyo elizweni ube ngomunye wabo abezenza laye ababuliweyo laye ube lesandla kukho okudilizweyo laye lesandla kukho okutshintshiweyo laye ulesandla kukho.
Unkosazana Thoko Nare ukhanya engelaqiniso ukuthi uza kwenzani loba elesifiso sokubuyela ekhaya.
Ah, ekhaya singahamba but asijahanga ngoba sikabona ukuthi into yakhona ihamba njani. Kumele sibone kuqala ukuthi into ziyachinja zisiyanga.
Umongameli omutsha uEmerson Mnangagwa uthe ukhetho luzaba khona noma kanjani ngo-2018. Izizalwane zeZimbabwe eziseBrithani eziningi zihlezi kulele ngokuphephela njalo bayesaba ukuthi bengabuyela ekhaya kube lokulwisana lokuhlukumezana nezombusazwe njengenjwayelo ngesikhathi sokhetho kuzaba nzima ukuthi bavunyelwe ukuzophephela futhi kuleli. Kukhona abathi hayi amazwi kamongameli mahle njalo abambona ivumela ubudlwangudlwangu eZimbabwe. Ngimele Studio 7 London ngu-Ezra Jesus Banda.
Lanxa uZulu ethakazelela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe embusweni ngamasotsha, abanye bathi kwethu salokhu ngoba elakho amasotsha ukususa uhulumende oyabe ekhethwe ngabantu kwela kusasa. Sixoxele umgcinisihlalo we-MDCT khonapha eMelika, uMnumzana Dan Moyo.
Ujabula kungaba khona kodwa I think kumele sicabange beyond that njengabantu ukuthi okay ukhiphe uMgabe lo mbuso wakhe wabisela abantu abavele bebephilisana besebenzisana laye kukho konke izigilikici kade zenza konke okubi esithi siyakujabulela ukuthi uMgabe akasekho nabantu abafanayo kade sebenza labo besenza lobo bubi esijabula ngakho ukuthi uMgabe akasekho. Amabutho ngabe lento abayenzileyo bayenze behlose ukuthi bakhulule isizwe saseZimbabwe, then bekuzoba into e-different. Ngoba ukuthi bakwenze bekhipha izanu then babisele umuntu wezanu angiboni kulo tshintsho kulo ncedo and njalo futhi kusetha i-president embi kabi ngoba kuzoba nzima ukuthi noma any president noma ekhethwe ngabantu makuwukuthi amabutho ayazi ukuthi wona ayakwanisa ukuthi aphombe ukutshintsha leyo government just like that then kusho ukuthi sile problem enkulu kakhulu. I think abantu sokumele baqale ukuthi bacabange beyond uMgabe ukuthi okay how can ipower ibuyele kumasivileni ibuyele ezandleni zabantu kube yibona mabekhethwe ngabantu kube yibona ababusayo not ukubusa ukwazi ukuthi at any point ababutho angadecide ukukhipha. I think into embi kakhulu leyo.
Umkhokheli wamabutho uMnumzana Chiwenga wake wakhipha amazwi awukuthi alubana umkhokheli we-MDC okulibandla lakho ubaba Tsvangirai ethe wanqoba kukhetho babengasoze bamnanzi njengamabutho babengasoze bamhloniphe njalo. Nxa sesikhangela okwenzakeleyo singathi impela wayeqinisile uChiwengwa into abangayenza ngisho la kukhetho oluzayo alubana kuthe kwanqoba ubaba Tsvangirai.
Ngamazwi abuhlungu kakhulu elizweni lakithi sizama ukuthi sibe le democracy ukuzwa amazwi anjalo ephuma kunkokheli yamabutho kusho ukuthi lana sokumele siqaphele sikunanzelele kakhulu khona lokhu ukuthi iZimbabwe that means it will now be a military state if makuwukuthi amabutho athi wona angeke azahloniphe or aplege allegiance emuntwini ongazangalo impi I think lokho kusibisela emuva kakhulu ngoba mase siyeqinisweni bangaki in another 10, 15, 20 years esizabe sisidibalo empini babe sebengabantu abanganani bona lawo in terms of age even labo abochiwenga bazoguga so then what I think lana yamabutho they have to be realistic and understand ukuthi iZimbabwe kumele ibe yidemocracy and the international world should be watching this closely kube yibona abakwanisa ukuthi bakhuthaze amabutho ukuthi adedele ahlehlele avumele idemocracy lo muntu okhethwe ngabantu ukuthi kube uyena obusayo mina ngokubona kwami amandla asebantwini and abantu bakhombisa batshengisa ngomgqibelo bephumile ngezinkulungwane zabo bephusha umgabo ukuthi makarizayo and ayikho i-army no matter ukuthi i-army enjani ebingakwanisa ukuthi ikhontene abantu ngobuningi babo ababengakhona so thina kumele sikhuthaza isizwe seZimbabwe ukuthi masiphakame sitshengise ipower esayitshengisa amandla esawatshengisa wona ngomgqibelo lwana odlulileyo in our numbers
laphana uZulu yebo watshengisa amandla akhe ngoba kwakungela mibhobho amabutho ayekucele likaZulu kodwa alubana kuthe waxatshwana esikhathini esizayo so kungabantu bebhekane lamabutho amabutho elembhobho asisoze sibone yini abantu besisaba ukungena esitaladeni
kumele sinanzelele siqaphele kakhulu ukuthi amabutho lawo abantu labo izakhamizi labo ngabafowethu ngabodadewethu ngabantu bakithi labo i-command uzothola ukuthi yiwo labo abaphezulu o-general abafuna ukuthi kube yibona abangontando kayiphikiswa akusikho ukuthi wonke amasosha from ama-low rank lama-officers ama-junior bonke labo basupporta umbono wona lo
umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo we-MDCT emelika kwezemidlalo sibashayela ihlombe sithi amhlophe makorokoto abafana be-FC Platinum ngokuphakamisa inkezo ye-Kasilaga Premier Soccer League sibuye sibakhalele njalo siwakhalele amaqembu amane abalisa iBantu Rovers iWange iCholocho leHarare FC ngokuphuma kuleague mathathu amaqembu avela eMathebeleland asephumile Bantu Rovers Wange Cholocho siyalikuqela ziqholo zaseJwaneli phuma nje enkundleni
Umfana ongaka 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 waliwami
bwana umfana
waliwami ongaka
waliwami bwana umfana
dubula
dubula ngiyabona awukinaza
dubula
ngiyabona
Cholocho FC ngeyethu sibakhothamela ke sebephumile kuleague Cholocho FC Wange Harare City Bantu Rovers City lidlale kuhle ku Division 1 bakithi liphenduke ngomnyaka ozayo kwanelo okwamanje sihlanganeni kuhlelo lukas 2 o'clock lapho elizabalilo Chris Kande khona olivalelisayo ngontungamilinkomo.